Iqembu leScotland ilo liqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi angamakhulu amabili lamashumi amathathu lane 234 for the loss of 8 wickets. Ukuthele eZimbabwe seliphendula lenelise amaranzi angamakhulu amabili lantathu 203 njalo lilahlekelwe ngabadlali bonke kusele ama-overs ayithoba munemunye ukuba umdlalo ufike komlindo uyacina. Umlobi wezemidlalo uNesh Mgogwera uthi iqembu leZimbabwe lizilahlise ngokwehluleka ukutshaya ibhola.
Kuludaba oludanisayo sizakhangela ukuthi okwenzakala ngo-2018 lapho iZimbabwe yayimele i-22 points idlala lamazwe amabili. Khathesi okwenzakale futhi njalo ukuthi kade sifuna 2 points sinezidlali Sri Lanka neScotland siyehluleka. I think maybe kukhona okunye sikuleka, especially namhlanje we done well, kade senze kuhle with the ball and sazama ukuthi i-run rate yabo ibe phansi. Kodwa hayi, abaqalileyo ukutshayela behlekile, sehlekile kakhulu ngesikolo.
Ocubungula umdlalo kakhilikithi uPraise Dumidlakama yena uthi ukwehluleka kweqembu leZimbabwe kuyisibonelo sokuba kukhona okungalunganga kulo mdlalo.
Bona i-reality check le esiyibonileyo namuhle ukuthi singaze sithi sifuna ukuya ku-World Cup, but as a country I don't think ukuthi bese siready ukuthi siyedlala at that level. Ngoba ungakhala ama-qualifier lawa ngama-teams akuphansi asekucineni lawana. The list of them is Sri Lanka and indlela esi-expose ngayo that Sunday namhla leScotland. So I don't think ukuthi vele kumele sihambe ku-World Cup. Kuningi kumele sikulungisise ku-cricket yethu. Although asiseko phansi kakhulu, but I think sesithole i-reality check namuhla ukuthi singaphi ngecricket yethu.
Umahlekisa odumileyo uNtando Yonkosi Moyo yena uthi kumele ababona ngokuqhutshwa komdlalo kakhilikithi elizweni balungisise indlela okukhethwa ngayo abadlali beqembu lesizwe.
Impumelelo yokuthi asayi World Cup ayisiphathi kahle okungangokuthi kunzima ukuthi ama-players adlalela lapha eQueen's Sports Club wazange apikwa kumbe akhethwa ukuthi adlale akhethe i-team. Inkinga esilayo ngibona ngathi ku-selection yethu asiyalo ukuthi i-national team kumele ibone ilizwe lonke, kodwa nxa sizabuya sizodlala lapha eQueen's akuthathwe ama-players especially ama-bowlers lama-fielders abakwazi i-ground. USean William simbonile the other day zama ukukhuluma labo groundsmen ukuthi balungise njani i-ground, okungathi kusincedisile ku-bowling yethu-ke namhlanje. Kodwa-ke because amanye amathimu abesesibonile ase-reader ukuthi senza njani ama-selectors kalungisa.
Iqembu leZimbabwe beliqale kuhle kakhulu kunomncintiswano wokudinga amaqembu azakuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele India njengoba liphutshe imidlalo yezibaya lingazange linqotshwe. Lokhu kudale ukuba lingene kusigaba se-Super 6 lile miklomelo emine, okutsho ukuba belidinga eminye emine ukuze lithole ilungelo lokuya e-India, kodwa lenelise ukuthola emibili kuphela. Isimo sengalane ngemva komdlalo wanamhla siveza ukuba iqembu le-Sri Lanka yilo elihlezi phezulu lile miklomelo eyithoba minembili, ukuthi ele-Scotland lisendaweni yesibili lile miklomelo yisithupha ndawonye leleZimbabwe, kodwa lona liphezulu ngoba lile net run rate engcono. Iqembu elizafinyelela kufinali lidlale leSri Lanka lizaphuma phakathi kweScotland leNetherlands, zona ezadibana ngolwesine. Lelo qembu yilo eliza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ndawonye leSri Lanka. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, ngingu Joseph Njanji.